Kati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zilitshumi lanhlanu kuLwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu laba bathunywe ukuzokwenza into abayaziyo, babuye ngokwazi ukuthi vele ama-results sebelawo kudala.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ayefakaza kukomishini kamnumzana Halema Motlanthe lapho anxuswe khona ngemva kokwetheswa icala lokutshetshezela uDlakela olwalandela ukhetho.
Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende nje kazibiselanga ukuthi abe nguhulumende otshintshileyo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Uzimisele ukuba esikhundleni ngandlela ziphi naziphi, kungaze kube ukubulalwa kwabantu.
Inhlanganiso yabodokotela abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isikhuthaze uhulumende ukuthi abophe amasotsha aphatheka ekubulaweni kwabantu ngemva kokhetho kanye labasekeli bezanu-PF ababehlukumeza uZulu. I-Studio 7 lamhlanje bilomhlangano lezakhamizi zeMutoko kuhlelo lokuxoxisana loZulu kuzabelo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena osenxuswe ukuyafakaza kukomishini ecwayisisa ngodlakela olwenzakala eHarare ngemva kokhetho uthi kasoze avume ukumiswa phambi kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe abathi umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga bengabizwanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
UChamisa utshele intatha lezindaba namhla ulandela incwadi ayibhalelwa yikomishini le ukuthi azophendula udaba lokuthi nguye owethula imbiko etshotshozela uDlakela mhlaka 1 Ncwabakazi. UChamisa uthe isizathu sokuthi ibandla le-MDC belingazange lethule ubufakazi phambi kwekomishini le ngesokuthi ikomishini le iqala umsebenzi yababhalela incwadi icela ibandla le-MDC ukuthi lethule ubufakazi balo bubhaliwe encwadini hathi ngenkulumo njengokwenze abanye abafakazi. Ekhuluma lentatha lezindaba esigodlweni se-MDC eMorgan Tsvangirai House namhlanje, umnumzana Chamisa uthe lokhu bakwala njengoba labo babefuna ukufakaza bezikhulumela. Umkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda lenye inkokheli yebutho lamapholisa kule viki besipha ufakazi balandule ukuthi yibo abapha imvumo yokuthi ibutho lingene edolobheni dubule abantu ababetshengisela. UChamisa uthe loba bengelathemba kukomishini le ekhokelwa ngowake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Halima Mohlante uzakwethula ubufakazi bakhe kuphela nxa wonke abanye amabizo aqanjwe ngabafakazi kukomishini le afana nakamongameli Mnangagwa, abasekeli bakhe uChiwenga kanye loMohadi labo benganxuswa ukuzefakaza.
We are very clear. Those names that have been mentioned whether by mistake.
Unganxusa kanjani uMnangagwa ukuthi azozihlola yena kunguye owabumba leyo commission?
UChamisa ubuye wathi ikomishini le ayihlanzekanga ngokwamalunga ayo elabantu abanjengoprofesa Love Momaduku yena ohlezi waphuma egcekeni mhlakubulawa abantu ekhomba ebandla le-MDC ukuthi yiyo elabangela uDlakela engelabufakazi. Uthe elinye ilunga lekomishini le uprofesa Sherit Manyaruke laye ngomunye owayephuma emfanekisweni yakumabona kude etshiyeneyo ekhankasela ibandla lezanupf uchamisa usole abatshengiselayo mhla kuze kudutshulwe abantu esithi bayiziwula ngoba babetshengiselani njalo impumela yokhetho ingakwaziwa. Abakhulumisana le-Studio 7 batshengisele ukukhathazeka ngendlela ikhomishini le ekhaya ithatha icele likahulumende. Unkosikazi Phyllis Ndlovu olilunga ledale lephalamende emele i-MDC emathebeleni North utshele i-Studio 7 ukuthi ukwethula ubufakazi kuyo akusizi lutho njengoba impumela ihlazakala ukuthi ihlambulula uMnangagwa onguye owanika imvumo amasosha ukuthi aye ezitaladeni.
Abantu laba bathunywe ukuzokwenza into abayaziyo babuye ngokwazi ukuthi vele ama-results sebelawo kudala.
Ukubizwa kukaChamisa ezofakaza phambi kwekhomishini le kuza ngemva kokuba ukomishina wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga owafakaza waze wathi balakho ukubopha uChamisa phezu kodlakela olwenziwayo. Kodwa uChamisa uthi le yindlela nje kuphela ikahulumende ekubumba amacala okuthi abophe inkokheli zebandla le-MDC ukuze leli bandla libhidlike. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Silokhu sikudaba olufanayo, inhlanganiso yabodokotela abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, lamhlanje ikhuthaze uhulumende ukuthi abophe amasotsha aphatheka ekubulaweni kwabantu ngemva kokhetho, kanye labasekeli bezanupf ababehlukuluza uZulu. Inhlanganiso le ithi ngaphandle kokudutshulwa lokuhlukuluzwa libutho, abantu abaningi bahlukunyezwa ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubanjwa iganyavu lokutshaywa ngezikhali ezitshiyeneyo. Ithi njalo odokotela bayo benelisa ukwelapha abantu abalikhulu lambili ababelinyazwe ngendlela ezehlukeneyo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu gwalo oluphiwe isihloko esithi Zimbabwe, a new era or era, medical evidence of post-election violence in Zimbabwe, luphawulwe ngesikhathi yabekhomishin ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wabole South Africa uMnumzana Kgalema Motlanthe bephakathi komsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi kuze kudutshulwe kwafa abantu abayisithupha. Abezomvikela batshele likhomishini ukuba abafayo laba abadutshulwanga ngamasotsha. Abezada bathi bakhethe ukuveza lobu bufakazi balezi zehlakalo ezimunyethwe yilolu gwalo kusukela mhlaka-1 Ncwabakazi kusiya kumhlaka-5 Mpandula, ngesizathu sokuba kulapho abathola khona abantu abaningi ababesiza ukuzadinga usizo ezibhedlela ngemva kokuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukubulawa. Abezomvikela balandula ukuthi badubula abantu besithi ngabantukazane labosomabhizimusi ngoba labo belayo imibhobho yokuzivikela lempahla yabo. Omunye wabaphatheke ekulotshweni kwale report uDr. Norman Matara uthi odokotela ikakhulu ezibhedlela zikahulumende babesethuselwa okungaba yinto eyabangela ukuba bangaze baziwa bonke abalimalayo loba abalahlekelwa impilo ngoba besesaba.
What we witnessed is that the doctors, when we went to Parrenya to occasion, there was a lot of state interference.
Inanjengabodokotela bezhr ngesikhathi siye esibhedlela seParrenya sananzela ukuthi kwakulokuphazanyiswa kwabodokotela okukhulu ngalolu suku. Omunye wabodokotela watshelwa ukuba ashiye umsebenzi wokuhlolisa isidumbu somuntu wawucatshelwa ukuba wafa ngemva kokudutshulwa.
UMnumzana Charles Nyoni we-Occupy Africa Unity Square uthi osekuvezwe ngabezada umchaya mgceke uhulumende njengozimisele ukuqamba amanga njengoba abakubutho abafakaze ngaphansi kwe-Commission of Inquiry belandule ukuba izehlakalo lezi zabangelwa ngamalunga abo.
Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende nje kazimiselanga ukuthi abe nguhulumende otshintshileyo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu liye phambili.
Iripoti le ilotshwe ngokukhokhela kwabodokotela ababalisa uDr. Norman Matara kanye loDr. Fortune Nyasha Nyamande. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium waves 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADebele.
Izakhamizi zeMutoko zithi zidaniswa ukuthi kazitholi inzuzo ekuthatshweni kwedwala leBlack Granite kulendawo ngoba iziphathamandla zesigaba zingaqhubi kuhle lolu hlelo. Lokho kuphume namhla emhlanganweni wokuxoxisana lo mphakathi eMtoko obuqoqwe ngomsakazo wenu weStudio 7 lesigodlo seMelika eZimbabwe eseUS Embassy. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD obekulumhlangano.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu ngama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela nendawo nokuningi lokho okunye okungenzakala after.
Okukhulunyiweyo-ke njalo abantu bakwamukele njani?
Ingxoxo-ke enkulu kakhulu ngathi ingxoxo isuke from amaphali abade besincedisa izikhuluma ade zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile yibade bekhuluma kakhulu esamavizi abo. Ikakhulu indaba ye-granite mining le yindaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga. Ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yibo abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona labo ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisimedi mina ninalithola ama-token of appreciation wona lawo aso ma-token of appreciation awe-community. Okusho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi becontribute something towards the community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singasele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini granite yakhona.
Lo ngumnumzana Nkosi Khona DVD sixoxela eseHarare.
Zulu kandaba weMtoko siyakutshayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebiseMtoko Center lani baseChipinge ngeviki edluleyo. Kwabakhuthwe yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye-Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usulensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama e Crown Plaza Hotel e Harare. Lingxoxo siyayisakaza njalo enkundleni yokuxoxisana eye Facebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Namhla lilanga lapho abakubutho abahlasela khona izindlu zabaphathi ntambo bakahulumende kamnumzana Robert Mugabe nyakenye kwadutshulwa endlini kamnumzana Jonathan Moyo lasendlini kamnumzana Sevia Kasukuwere. Istudio 7 ixoxele izizalwane zeZimbabwe eziveze imbono ehlukeneyo ngokusebenza kwebutho lesizwe kuhlanganisa lokubulawa kwabantu libutho ngemva kokungena esitaladeni betshengisela phezu kwempumela yokhetho ngelanga elalandela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe. Kodwa uZulu sekhala ngalokhu ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Ngemva kokhetho kulindwe impumela ngelanga lakuqala likancwabakazi ibutho licalwa ngokudubula abantu abatshengisela esigodlweni zweni wafa abantu abayisikhombisa. Kodwa inkokheli yebutho iyakulandula lokhu isithi abadubulayo ngabantu kazana kumbe abasekeli bebandla le-MDC. Lokhu sekubangele ukuba uZulu akhulume kubi ngebutho ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe lapho ibutho elaphatheka ekubulaleni abantu ababengahlomanga ngombhuqazo weGugurahundi. Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba inkokheli zebutho ziyakulandula ukuba babulala abantu.
So, kuyasidanisa ukuthi ama-general awe army afika into esegcekeni eyabonwa ngumhlaba wonke ukuthi amasotsha adubula abulala abantu abangu-6 eHarare. Kuyadanisa ukuthi into yaphuma ku-TV yaphuma yonke indawo abantu bebhekile ukuthi hayi laba abantu ngababulela abantu ngamasotsha kodwa bona bayala bayaphika. Kuyasidanisa ukuthi hayi elizwe leZimbabwe likhokhelwa ngesingathini ngama-gangsters kanye lombutho wakhona ngumbutho wama-gangsters owabantu abathanda amanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Njabulo Ngwenya uvumelane lomoyo ethi ilizwe lilebutho eliganyileyo.
Hey ibutho mama sabakhuza abantu lapha ngesikhathi sebexamasa besapotana lebutho sabakhuza ukuthi hayi ibutho leseZimbabwe leli libutho eliganyileyo. Ngakho sokubonakala ukuthi lokhu esasikutsho kwakuliqiniso.
Unkosikazi Sehiselo Ndebele uthe ibutho laseZimbabwe balibona njengababulali.
Ibutho lalapha eZimbabwe ngithi thine kakhulu thina abantu basemathebeleleni bangababulali. Kulokuthi kube yibo ngathi baprotekta abantu kodwa yibo sibona bedukula abantu.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthe kusukela ilizwe lithatha uzibuse ibutho bayalesaba ngoba bangababulali.
Ibutho mama thina vele nje ngapha kumthwakazi kusukela kudala ngo-1980 vitli threat siyalesaba. Ukubona nje umuntu ogqoke uniform singabantu bemathebeleni siyabaleka. Kusho ukuthi kithi nje masibona ibutho sibone abantu abangababulali.
Inkulungwane zabantu zangena ezitaladeni zajabula zimanyene lamasosha abanye beqabutsha amabutho la ngemva kokususwa kwamongameli Robert Mugabe. Kodwa namhla amabutho la asebonakala njengezitha. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lanxa amabandla aphikisayo esithi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wakhitshelwa ubala embusweni ngoba kungela nguquko enhle esilethwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, abebandla leZANU-PF bayakulandula lokhu besithi kunengi okubukekayo sokwenziwe nguMnangagwa okugoqela ukuhlonipha amalungelo kaZulu. kodwa abamabandla aphikisayo laba bathi impilo isinzima okwedlulise amalawulo phansi kombuso kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcinisihlalo webandla leMDCT uMnumzana Abednego Bebe kanye lesiphathamandla seZanu PF uMnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akulantembi izibenzi kokuphela, kungaba kukhona okusweleka kukhodwa ndeqiniso ukuthi uma sikhuluma iqiniso kukhona okuhle okwenzakele okwenzakalayo kusasuka namhlanje. Awungeke kube kubi konke, kukhona okuhle siwile nxa ungababonisisa bona abantu bangakhuluma ukuthi kodwa lokhu kuhle. Ingane layo sisijumbu nxa umuntu efile ungakhangela uyathela kunamazinya amhlophe. So kukhona okuhle.
Ungasibalela nje okulutshwana okuhle okubonayo.
Okuhle ngikubonayo yikuthi bonaba la abasulayo kathesi babenganelisile ukuwuvula umlomo ngesikhathi sikamgabe, babengawuvumi, babehlale bethithibela bona. Kathesi abantu sebekhululekile ukukhuluma intando yabafuna ukuyikhulula, babengahambi kuthi emgoqweni besisabuhambi sisemaphoyisa kade sebehamba. So nginika nje ama-examples zona lawo khona maningi kodwa ngingawapha.
Baba uBhebhe, nansi indaba yakhuluma ubaba uNdlovu.
Uyabona indoda nxa ivele lo mfazi oliwule, nxa abantu besithi umfazi lo liwule uyalathi khona liyahlanya, uyadopha induku alo lawo kakhulu ngoba umfazi wakhe. So kangumsoli ubaba uNdlovu, ngoba nxa uvele ungumuntu wezanu akungeke kwenze ukuthi uthi wena okwenzakalayo kubi, kodwa ongakutsho yikuthi okwenzakalayo kuhle konke. Kufanana lo muntu ukuthi athi khona uthenga izicathulo ezintsha, abesethatha isicathulo sikalefta sigqoke kuright, athatha sikaright sigqoke kulefta, abesezithenga izicathulo ezintsha ngoba izicathulo ziyabe sezigqoke ibatha. Esikubonayo kuliqiniso yokuthi akulanto entsha etshintshileyo la. Ngesikhathi sikaMgabe sathathelwa imali kuma-SCA account. Umgabe uthe phuma last year usithiyele sisebenzisa i-US dollar. Lanqabe sokule bond yebo ye, kodwa ibond belilingana le-US dollar ngoba ufica ukuthi omunye umuntu uyabuye ebhadala nge-US dollar, omunye uyabuye ebhadala nge-bond. But kathesi sesikubona ukuthi yona liyana imali esatshelwa khona ukuthi khona ibond liyalingana le-US dollar. Namhlanje thina abanye esifuna ukuthi sirane ama-business sokufuza ukuthi ibhenki yethu siyayithatha esitaladeni, kodwa yena uhulumende ofana nayo imali yangikhona uyithatha e-reserve bank is 1-to-1. So umehluko ungapho, kuyafanana konke lokhu, vele izanu siyehlulekile okuliqiniso ukuthi bayehluleka kodwa bazazama ukuzidefenda and badefenda ngolaka. Izanu siyehlulekile bayatshontsha ama-election bazabe belokhu bewatshontsha. So angiwuboni umehluko awukhulumayo.
Ubaba uNdlovu, ubunzima abantu abahlangana labo kwezenotho liyabunazelela yini ukuthi bukhulu kakhulu?
Ubunzima kwezenotho ngiyabe ngilamanga ngingathabela bunzima kwezenotho. Ubunzima kwezenotho bukhona. Lo mungameli uchilo laye watsho futhi ukuthi hayi kuzaba lobunzima kwesikhatshana ngoba kumele sibe lobunzima ukuze sibe lokulunga. Ubunzima bukhona sibisi. Uthi kube kanjanga futhi atsho ukuthi konke kuqondile. Ngithemina kukhona nxa uhamba ulungisa. Uyazi ungahamba usithi uyaqondisa usiya emasimini uyahamba uvulala uthi kukhona okubo esikubonayo ukuthi hayi lokhu akuqondalo. Siyakumele sikukhulume simqondise ukuthi hayi njalo nxa unamacebo okuthi hayi mina mbone ngani kwenziwa so, ukhululekile ukuthi ufake amacebo akho ukuthi hayi mina mbone ngani kwenziwa kanje 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 ngokuqondileyo khonokho ukuze sakhilise.
Zingagcwalisiswa njani iziloyiso zabantu abaphatheka ekukhitsheni kuka Robert Mugabe embusweni baba uBhebhe?
Okungenzakala lapha yikuthi phela savele sayenza iphutha, ngoba nxa sasikhipha uMgabe kuyikuthi uMgabe sezondelwe izanu, wazondelwa nabantu abangasapoti izanu. Kuthi ukuthi kwasekusitsho lapha ukuthi abantu ababili basebebambene, kwakufuze sihle sibambe ispirithi sonesiyani ukuthi abantu ababili lapha sebebambene, ozondayo nothandayo. Sibe sesithe oright, kungcono sivumbe ithimu yabantu eza kuba nabantu abazondayo nabantu abathandayo, ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili abantu bazasibona ukuthi hayi sonke besicelebrate ukukhipha uMgabe sindawonye. Kodwa-ke angizange ngikubone kusenzakala konkeana. Kuthe sokwenzakele kungayenzakalanga konkeana, saya kuma-election. Khathesi sivela kuma-election. Ama-election isikhathi esiningi kufanele ukuthi abuye lokungcono lobubelo empilweni zabantu, kodwa ububelo bangikhona kabukho. Yebo ye, abanye bangathi bona hayi thina sawina ama-election. Ukuwina ama-election nxa kungalungisi impilo zabantu akuncedi lutho. Asidingeni indlela ezalungisa impilo zabantu ukuthi wonke umuntu ka-contribute ekuthi sizilungisele impilo zabantu. Nxa sokube dlula abantu laba, mina ngibona ngani into engcono yokuthi bathi hayi siwini la ma-election sibili, kodwa kuyinto lokhu kuyasehlula. Madoda abuyanini lapha sibambisane. Lami ngitsho ukuthi hayi singwango sami ngilaso ngingahlakula ngifike lapha lawe futhi singakho sakulazo sizahlawula sifike lapha bese silungisa ke ikakhulu ezokhetho xa ukuthi sesisebenza sincedisana silungise kakhulu ezokhetho ukwenzela ukuthi xa sisiya kukhetho olulandelayo singaze saphikisana ukuthi owinile umbani odliwe umbani ngoba okwakathesi kono okwenza ukuthi kube lo muntu owinile othini winile nomunye odliwe yathi lami ngwinile kuthi ukuthi angiboni ukuthi kulento engalunga xa abantu bezimbabwe bedonselana bengamaqembu amabili.
Umnumzana Abednego Pepe, ngumgcinisihlalo webandla leMDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana David Ndlovu. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ukungabonakali kwabathengisa imali yakwamanye amazwe egcikeni kuleli dolobho kanye lokutholakala kwempahla ezase zisilela isitolo akukhombi ukuthi impilo isiguqukile. Asizweni usithandekile emhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Melusi Moyo oyisiphathamandla esibona ngeziphathelane lokuqhutshwa kwamabhizimusi kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Osiphatheleni bakhona basebenza ngensitha njalo imali yakwamanye amazwe eMelika leSouth Africa kayitholakali emabhanga xa uyifuna. Into eyenzakalayo ukuthi bayababopha yebo yebo esiphatheleni but akwabi lotshintsho xa ufuna imali ukuthi uyithole ebhanga i-foreign currency kayitholakali. So ngezinye indlela uhulumende sayenzanga lutho uxoshanisa nje abantu abangalamsebenzi abangalani nomumo okhona phakathi kwelizwe ngoba bona ngani ngayisibo esiphatheleni abenza kube le program phakathi kwelizwe ngoba imali yelizwe ngazake igcine umuntu osesitaladeni.
Impahla eziningi ebezingekho sezitholakala izitolo ukuletha umahluko na kulalokhu yana kwasekukhona
ziyatholakala thandekile but uhlupho olukhona ukuthi kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esiyibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu kuba forced ukuthi uthenge enye igrocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. So kusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency ukuthi ngingabonakala ngibhadala isikweletu sami nge-US mme ngifuna kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa sokumele ngiboshwe ukuthi ngingusiphathelele ngibabonakala ngitshintsha imali kumbe ukubhadala omunye umuntu sokuthi icala osokusiba nzima ukuthi kanti manje sisasebenzisa njani i-multi currency yethu njengoba ngabonakala ubhadala omunye umuntu ngemali yaphandle kwelizwe usuboshwa kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one per customer ngilabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona. Ma sikhuluma ngendaba zefuel uhulumende singamtshayela ihlombe ngoba indwendwe esikade sizibona sezitshintshile i-fuel sithola lanxa nje siba khona kodwa ziyabe zisiba mfitshane but kakukatshintshi ukuthi izinto ngemashopu esithi ngama-basic ngoba lokho zikhwela intengo zikhuluma kuzo intengo ziyakhwela mihla ngemihla.
Lobe kungumnumzana Melusi Moyo obona ngokuqhutshwa kwezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Likhumbule uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kulihlandla labesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje lapho esixoxa khona ngezehlakalo ezenzakala ngaphambilini kokususwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni. Kambe impilo isingcono na kini ikakhulu abesifazana? Hayike kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Matuka nduna bafuphatila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.